sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Ivan Zazeninga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izolo kandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 Zibandlela 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede.
Abasebenza lomntumzana Sengezo Chabangu bamukela isinqumo esithethwe ngumthethwani laba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa abefuna ukuthi bengamiswa ukuthi bancintise.
President wezamphilo abaminista zezamphilo nabo ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomuntu wezamphilo ongaliyo nohulumende ongayenziwe izinto ezingelantuthuko phakathi enyakuthi uhambe ephalamente uyoba umsindo.
Ibandla leZANU-PF lisungula umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane khona imisila.
Abe yeyothi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawenzayo nilabo sokathi sikhuluma kanje sisezinye indawo esizibona ukuthi lapho sifikela khona abantu beshiya izinto ziyayi inplace yasho babambe umsebenzi omkhulu kakhulu.
Abezempilakahle babhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera wona usubulele abantu abedlula amakhulu amathathu 300. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele ngesinqumo esithethwe ngumthethwani laba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela ephalamende. Umahluleli wedalela High Court uJustice PC Rai Kwenda esethula isinqumo izolo uthe isicelo esibekwe ngabe-CCC edale kasihlelwanga kakuhle ngoba amagqwetha ebandlaleli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uChabangu ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Omunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi bekuvele kumgceke ukuthi umahluleli uzathatha sinqumo bani.
Isinqumo lesi nxa kulaba lokhu besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Chabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumo blessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asilama double candidate kathesi as we go ahead ngoba sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omela u-PC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye khodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela. Yikho-ke hhayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iphathi ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisa izinto eziningi. Yikho esikwenzileyo, hhayi siyajabula kakhulu. Bevele sikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade bengefuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo?
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu bese abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho-ke lo mntulwana lanxa esewinile uwinele iphathi, hhayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi i-CC.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo, lizakhankasa njani?
Anto uyakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisiyilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okheta abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokwena leyo ndawo bese sikhetha umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga. Yebo, ngingafisa ukuthi ngimfune, kodwa sokufanele ngikhulumisane laba bantu bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale. Kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalo okhona. Hayi, ngithemba upresident uzasekela yena lo okhona.
Kahle kahle uMnumzana Siziba yena waxotshelwane edale lephalamende.
Njengoba sisitsho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu nge-conference nge-conference bethu ukuthi bafuna ubani. Njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngumuna ukuthi hayi uphongubona sembona sethuthile nje kasimali. Yikho ke besibanika ithuba futhi ukuthi phindani lenze njalo. Kwakhanya yena kulelo hlelo kazange aphatheke wathi uyabuyela. Yikho ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyela ngokuthi bona bayabuyela bezitshola ubona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela. Mthemba kade sisebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza khonokho sisiya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani, kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabanga?
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule. Ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwano section 126K awenzelwanga iparty yethu yonke. Kwenzele phose wonke ama-parties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iparty ephalamende engasalandeli lezo zinqumo zaleyo party, iparty yamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye. Ye, isikhathi phela sizafika ukuthi leso nguma debethe kumiwe sidlule. Kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zeparty, hayi iparty izabacela ukuthi hayi kababuye bezophumula.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngokusenjalo, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima usekhuthaze amalunga ebandla elibusayo le-ZANU-PF koBulawayo ukuthi aphume ngobuningi ayevotela umnumzana Joseph Chuma ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela iphelandaba Chabalala edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwelunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Umnumzana Siziba kaseyikuncintisa kulolu khetho ngoba umthethwandaba uphakemeyo izolo ulahlele kathana isicelo samalunga ebandla le-CCC agoqela yena uSiziba labanye esokuthi kumiswe ukuxotshwa kwabo ephalamende. Umnumzana Bima uthe bakhangelele ukunqoba kulolu khetho ngoba belengatsha zama-structures aqinileyo njalo unxuse lalabo abangaso malunga ebandla lezanu PF ukuthi bavotele abebandla elibusayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Bima.
The number that we are really confident of have sometimes does not compare with the people who come out on the voting day. Some people take election granted and say, well, we are going to win. Others will go and vote. I can stay behind and will win anyway. So we would like to change those attitudes that each and every member has an obligation as a party member go and exercise his or her vote.
Lo-ke ngumnumzana Mike Bima, isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF. Kusenjalo, umnumzana Chuma usezanqikilana lonkosazana Mo Blessing Tembo, olomkhankaso usanda sungulwa ngumnumzana Chabangu. Ukuze sizwe okwenzakale kumhlangano we-ZANU-PF, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ebekhuthaza ukubana abantu balapha emadolobheni sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela ayizibuyeli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla le-ZANU-PF singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kube nempilo ezingcono. So ngikwade kucela
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini.
Noma ekhona mina bembona anga unqoba besizaxoxa ngoba njonga sicho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bangobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ukuthi abantu dawekho njoba lekwazi ubana ukansel wethu usefake 120 hours ehota shedding baba ulina uhlela 120 hours ngamanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engingakaluki abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebhile mibili emgodi esengigebhile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ozancintisa ukukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Tshabalala kobulawayo ubekhuluma icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. iStudio 7 iphakathi kwemizamo yokuxoxa lonkosazana Thembo ozancintisa kulendawo. Abezempila kahle babikwa bebhodabhoda ngezigaba bekhulumisana loZulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sekholera wona osubulela abantu abedlula amakhulu amathathu 300 soloke uqhamuke nyakenye. Umkhuhlane lo ubangelwa ingcekeza njalo abantu abaningi bawubamba ngokunatha amanzi angcolileyo. Izolo abezempila kahle laba bebesesigabeni sedethe kuward 18 ewange lapho abahlangane khona lo councilor wesigaba umnumzana Stanley Torima kanye lezakhamizi zalindawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Abezempila kahle bayatholakala indawo zonke lezinsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo, but abe healthy very iba abantu abakhulu ukushika kundawo leyo zonke zona lezi zingakutana abantu abahlanu abambalwa mpishana nika sure ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele so abe healthy bayekona zonke indawo kungaba kusezikolo ezibhekana nika sure ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangu nje phakathi komume esilawo wekorela ziyalandela yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakazi khona but ku district yewange ikhona ikorela but endaweni lapho engihlala khona e-village of Wange National Park e-village hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye indawo ungathi ufike khona I think singaba engozini enkulu kakhulu because indawo ezinjengezethu lezi labantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe nekhethi yokuthi silawo umkhuhlane lo ekorela so abe healthy ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo sekathi sikhuluma kanje sisezinye iy'ndawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathi esilapho ey'ndaweni yami lama-neighboring wards hhayi asikhezwa umkhosi wokuthi sezilekorela but in the district sokukhona so ngathi ukhona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokuyana yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye iy'ndawo zinye sezilawo umkhuhlane wona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona kakhathesi isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sibi but this time we are lucky amanzi akhona and siyasincedisa ukuze sivikele umkhuhlane wona lo wekorea.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila kaward 18 esigabeni sedethe emangweni wewange ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekhona le edethe. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sithokozile basakazi ekuseni siyabona indaba kaChabangu yebo engazama ukuthatha isimbolo kumenza igama le-party kodwa into engasoza ikwanise ukuthatha intando yabantu ikuzikhohlisa nje konke khona lokhu akwenzayo. Ngiyabonga ukukhuluma ngu-Alec Nyati.
Studio 7 ndivuka njani babugande nabalaleli ye hayi ngiphendulele obaba othi abantu bezimbabwe kufanele babambane asazi ukuthi kuchaza ukubambana kuphi lapha ngoba i-MDC since kudala iyi-1 yayiyona opposition party yayehluleka ukukhipha izanu and then nanko amakhampani abuya kobulawayo afika tafuna abantu abakhulumisa ishona lesilungu wakwakubona ngapho konapho kubambana kuzoba khona konapho ayisekeleni kuzisikelela efahweni singamandebeli imbonge babukande abalaleli.
Salibonani Studio 7, salibonani baphathi, salibonani balani balaleli baka Studio 7. Ye, siyabonga hlelo esinika zona. Ngiyala nje sisikhathi ngaqeda isikhathi into engizocela ukuthi ngitsho mina abantu bakithi kuyacaca ukuthi thina kulanto nje esizoyenza eZimbabwe sizohlala sikhupheka kodwa engicela kuZulu waseZimbabwe ohlukunyezwa iZANU-PF ngicela abantu bakithi sibe nephathi eyi-1 kudilizwe wonke la maphathi sibe lephathi eyi-1 silwe neZANU-PF ngoba makusenziwa amaphathi amaningi iZANU-PF iyathatha ama-chance angeke sasasayinqoba. Siyacela abantu bakithi sibe yimbumba angitsho ukuthi iyiphi iphathi noma iyiphi iphathi kodwa kube yiphathi eyi-1 sizogcwala kiyo sizame ukuthi silwe neZANU-PF ukuze sithole inhlalakahle. Ngiyabonga bantu bakithi ngicela imeseji yami kulele phambili leyo muntu osesibambe.
Ufuna ukubhekisa yindaba yamalungelo mina ngibone amalungelo ukuthi asebenzela bani njalo asebenzela abanjani bathi bethathela abelungu umbuso kwathiwa independence angiyiboni mina leyo nto le ngoba abelungu bebengcono kabi obaba bami besebenza namhlanje obaba bethu abasebenzi ubaba bami uhleli phansi akasebenzi lokhu nje walilwela lalelizwe noma abantu abaningi balilwela lalelizwe avele abathole lutho fana nenja ebambe inyamazane egcine ngasaphiwa nginyama izwe nje ngomnuko nje ukuthi bibambile so lokho nje mina ngingumartin peter nje uyangihlupha vele emoyeni wami ukuthi abantu abalulalela lizwe namhlanje abatholanga lutho wathola abathize yibo abatholayo kulungile kodwa laba abangatholanga nakutiwani ngabo umartin peter lo khuluma isizulu salaphana emandebeni
siyalibona ngestudio 7 ngiyalibingelela lonke basakazi kanye labalaleli yestudio 7 kundebele ngisecodri park mina uyazi intando lokuphikisana lalo umuntu lokuthi ngisaka kathi ngutsaka lo muntu lo ikhanda lakhe vele linjani injani kaubuntu ilizwe leliyangakwenu khonapho uphethe ufithe into zamanga njalo futhi kuliqinisa ukuthi kawudli ngatho khonapho iqiniso uyalizwa but uyalukuvuma umuntu omdala ungakathi naye abantu benzani vele linjani bonke lapho gawulikini lapho akeli zameni ukucabanga out of the box think out of the box leli zakhe abantu abadala siyanandi izinto zenzani yini le selibulela ilizwe labantu kwalivuma ingani kahle kodwa lancane ingafuni lizahamba kuphela
bonani bakwethu njani hayi bakwethu sanizwa nekhuluma siyabezo gawule nabochuma nalabo umsaka bakhuluma mpela umsaka bakhuluma beze befuna ukuphuma inyembezi mabe tshela iqiniso abantu abangafuna iqiniso hayi hayi madoda kanti abantu abanjani bona laba abantu ababakhulele kuphi bona ini ukuthengwa ikudla abanye abantu mpela ekudleni bengampulala umuntu umsaka nabo gawule hayi madoda ningayenzinjalo esebona izani PF sifuna ukubopha umdenda manje ukuthi wayekhuluma iqiniso hayi madoda hayi khona manje mina isifiso sami fisa ukuthi nje abaholi be-MP be-MRP besihlangane bekucabana nesincuso lezo umqondisi uright lapha nabo laba abafoto abanye barati balapha sibathanda benjalo bendawonye manje ma behlakazana phakathi bachaza ukuthini hayi ku-right le nto leyo abahlangane bebambisane mani bebe into eyi-1 sikhipheni ledoti lenezani PF lokhu siyekeleni lokho Zimbabwe uhambe kunabo
sanibonani lanakustudio 7 ekhaya le-news hawu sayitholi news siyathola nevuselele umoya sisithi ayibo akube njalo bantu balithi lisivuselele mpela umoya ukhona lo ndoda lona osivuselelayo umoya bathi ngubani usanisibani something like that hayi indoda iyakhuluma sibisele emuva mpela la esasikhona kudala hayi angathi ningahlala limpa ngoba kukhona mpela ngoba masikhuluma sabe sicabanga ukuthi kanti thina ngaphambi kokuthi kubuye ilontoza iyikebhe kwabengekho yini abantu bakithi ababekhuluma izinto eziyizo babegayidisizwe so hayi liyandoda iyakhuluma impela siyacela ngathi ngahlala lifaka ukuze sivuselele umoya siyabonga
ye salubonani kustudio 7 salubani kustudio 7 njani ukuphila lapho ye mina ngiyazi nginenkinga nestudio 7 kustudio 7 ukhuluma into zanopf kuphela ngeke uze ukutshela nje ngezinto zabo triple swe ziqiniswa khona manje sesizwe emaceleni nje ukuthi kuzovota zicele nje kuzovota ngoJuni manje kuzoba la marira kodwa ustudio 7 ngeke kuzuze khuluma nje into zezane izane sithe nento zabo chaba hayi ustudio 7 hayi akele zameni umzamo akele zame ngempela madodo ukuba ungcono wena hayi khona balithi yakhuluma khona nje ngabo chaba langezane langalo ngeke kuze ukukhuluma ngento zeluntuza akuze bekhuluma nje ngento ze triple C ukuthi kwenzakala ayikho nje into estudio 7 ayikhulumayo enhle nge-triple C ukhuluma ukuthi nje kuphela isiye sokurekhodiwe sokuxotsha abantu kuphela and uthi lezi zinto azikhuluma yi-back hayi studio 7 ayikhona madoda hayi nangisamthandi lo studio 7 ukummamela angisamthandi sidalo hayi ake lizame madoda khona manje kuthiwa kuyavota sikuzwa nje emaceleni ngendaba zasemaceleni nje kodwa ku-studio 7 abakukhulumi ungani lingakhulumi hayi khona hayi
linyelele mbelele ku-studio 7 siyezwa kukhulunywa ngendaba yemali lapha enikezwe ilizwe lakithi ukuba iphathise ekudleni abantu abaswela ukudla kodwa into yakhona ebuhlungu ikuthi labo abazanikezwa lokho kudla kuthiwa benikeza abantu bajika bethengisele abantu bona kuthiwe ukudla lokho kuyenikezwa abantu bejike bekhethe abantu futhi ngokwezepolitiki kuyinto engaqondanga leyo siyacela ukuthi ngakuyalungiswa into esifana lazena lezo abantu bethole ngokufananayo kungakhethwa muntu kungathengiswa ngoba bona laba iziphathimanti ezinikeza ukudla ukuthi zenikeza abantu zifika zikhambise ukudla okuncane zijika lapho zibheke emzini yazo sezithengisela abantu ukudla leyo yinto efanele ibhekelelwe kakhulu ilungiswe kubonakale ngoba bathatha kabakugcina emzini yabo banika abangani babo kube yibo asebethengisa lokho kudla kumbe kuya kungamabele kumbe kuyimini siyakubona kwenzeka kakhulu kwelakithi etsholotsho ngiyabonga
ngingachitha isikhathi kustudio 7 ngithi mphawule ngochabango enye umuzwe eklabalala lapha kustudio 7 ethi yena kule sigebenge sara uchamisa abafuna ukususa ngabe ishwa ungathi umuntu njengo Astolos Siziba ungambiza ngesigebenga umuntu esala simuzwa ekhuluma izinto ezinhle ukuthi ufuna ukuthuthukisa izwe lakithi uvanye isigebenga wababenzeni Jabawo hayi lo baba lo uyazidlala ingqondo zabantu mina ngicabanga ukuthi lati kona bokusuthe 7 uchaba ungale imbuzi deep dali ikhaphezulu ngoba lo muntu mele sichazele ukuthi uchamisa njengoba ethi umholo wakhe umuntu lesikhathi singalali bale baba behlangane baba behlala etafula linye na kumbe lokho kwamgcina kudala khonapho kumbe kwenzakalani eke sichazele kahle kahle ukuze sibone phela ukuthi lento leyo ivelap yapi ngoba kwamayethu umuntu esiyibona nje simbona njengomuntu obhikiza nje odlala ngengqondo zabantu ofostile into elivele ngabudikiwe ngoba uchamisa uthi kakasuse lekhanda lakhe angasebenzisa ikhanda lakhe so uchaba ungazama ukusicacela kahle kahle sicela ukuthi nikele zabe ukubuza kuhle kuhle kwabo Studio 7 ibuze into ezicacayo kasicacele ubaba lo ngoba kwamanje hayi into yakho ikhuluma kayizwakali
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika
ngemva kwamaviki ambalwa kuxwayiswa abenhlanganiso yamahouthi ukuthi bame ukuhlasela imikhumbi elwandle lweRed Sea elemelika leBritane encediswa ngeleAustralia, Bahrain leNetherlands ahlasele isigaba sakweleYemen esiphansi kwenhlanganiso yamahouthi Inhlamvu ezisetshenziweyo ngezilobuciko bokuhlasela lapho ezijonge khona ukwenzela ukuthi kungathinteki abantu makhaza zachaya njalo izikhali zama-missile ezivimba isibhakabhaka lendizamchina ezingelabachayeli ama-drone. Embikweni awethulileyo umongameli Joe Biden uthe ukuhlasela lokhu ikuphindisela ekuhlaseleni kwemikhumbi emanzini eRed Sea okubalisa inhlamvu zokulwisa imikhumbi eze-anti-ship ballistic missiles okungokwakuqala emhlabeni jikelele. Ukuhlasela kwenhlanganiso yamahouthi lokhu sokufaka engozini izisebenzi zakwelemelika ingcwethi zolwandle lesizwana labo befaka engozini ukuthengiselana lokuhamba kwemikhumbi abantu bekhululekile. Umongameli Biden wengezelele esithi ukubhomba kwendawo zamahouthi lokhu yikuzivikela okwandulelwe ikuzama ukusungula inkulumo okwenziwe ngamazwe ambalwa kunye lomanyano we-United Nations Security Council becebisa ukuba abenhlanganiso yeHouthi bachiyane lomkhuba wokuhlasela imikhumbi. Ukuhlasela lokhu okuqophileyo yisibonelo sokuba elemelika labangane balo alisoze libukele ukuhlaselwa kwezisebenzi zethu lokuvumela izikliwi zifaka engozini imikhumbi endaweni eyiyo esetshenziswa imikhumbi yokwenza amabhizimusi umhlaba wonke jikelele, kutsho umongameli Biden. Angisoze ngithikaze ukuvumela ukuhlasela njalo sivikela abantu bethu lokuvulela ukuhamba kwemikhumbi ikhululekile nxa kungadingakala.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusifikisa ke emaphethelenwi ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba sokulahla isicelo samalunga webandla le-CCC alichumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalele ePhalamende. Ibandla le-ZANU-PF lisungule umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala Phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane imisila khona. Lesi sigaba yikho okuxotshwe kona umnumzana Gift Ostalos Siziba kwafakwa unkosazana Mo Blessing
Tembo liqhuku elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela. Ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, kodwa silazo ezinye nsuku zonke ntambama ngo 7:30.